uthi kuyinto engethusiyo kabasekele i-election le siyi-observe kabasekele sibe lama-polling agency khona lapho ngenxa yokuthi sebake bakunanzelela ukuthi ubithi wake wawina kutsho ukuthi bona sebekugwema ngokuthi bayenze i-command voting akwenzi baba ukuthi ube ukuthi ube ngumdlali wegemu uphinde ube ngu-referee futhi akube lamanye ama-referees that are outside ZANU-PF let people vote kube lama independent people who are going to be looking at that vote we need that it's very important
konlapho ke golide ikongani kuyahlupa ukhanya ngizani bathi o referee iZANU-PF o referee iZEC
I feel uqiniso ukuthi ama police abo ke ngabe ZANU-PF they are supposed to be apolitical although sikwazi mhlobo ukuthi akula vele umuntu ongaba apolitical whether umpolisa whether ngumsocha kumbe ngumfundisi kumbe kweni ulakho alakho enhlizweni yakhe azabakwazi ukuthi hayi mina ngifuna ukuhamba ngehlangothi lona so akula ntembu ke nani labana abenza lokhana bakwenze vele ukuhlela kusenziwa njalo mnyaka yonke akukaze kutshintshe bavota njalo vele lina ama-polling agents enu akhona avunyelwa ama-observers akhona avunyelwa sasingeneni ama-polling stations wonke lawa athe khwabalala all over the country singeneni siyenza i-election yethu nxa omunye esenqotshiwe avume kuhle modestly so that at the end of the day sike sifake iZimbabwe phambili asikufakeze ama-polling phambili we must learn ukuthi ona mina lawe sakhelene zinini akumelanga ukuthi kona siphoqiswe yilokho okwenzakalayo okuzenza namhla ka 23 after mhla ka 23 kumele sihlangane ku-City Club kumele sihlangane kubo bani bani sibe sonke ndawonye sibe
yindlela
okumele sibambe ngayo into leyo
siyakuzwa Golide nxa kusenzakala konke lokhu umamlojwa pho ukhetho luza qhutshwa njani
mina ngibona ngani uGolide u-addressa i-issue wrong. The issue is akusikuthi thina sithi amapolisa ngawezanu hatshi asithongo njalo sithi amapolisa kawavote ama-EU observers lamanye ama-observers accreditiweyo ekhona la ma-polling agents ethu yazisiwe esikwalayo kuphela ukuthi zanu ibe yi-player iphinde ibe ngu-referee emachini le esifuna ukuyidlala ongathesi nxa ama-election esebiziwe semenye zelwe kutsho ukuthi ubaba uNelson Chamisa is a candidate in this election kutsho ukuthi ubaba uMnangagwa is a candidate in this election so akumelanga abe ngumphathi ntambo yena abe engucandidate election asali sibili bantu bakithi Golide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho kodwa sithi ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngureferee at the same time obviously impemba ngeke uzithayele wena xa lisenza into wrong kubi ukuthi amapolisa enziswe i-command voting kabavote kusemthandweni yabo abakufunayo antsho ivoti liyilungelo lakho ivoti liyisikrethi yakho kanti abakhulu bamapolisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenzisa i-command voting yikho kuphela esikhuluma against we are just saying you cannot be a player and a referee at the same time
giba khonapho Golide
ubamlojo ayisiko vele konoko thina njengeZANU-PF asiko kwabana vela sivotisi lathi siyiplayer njengani asivotisi vela asifiki ndawo thizokwapha lathi simelele ukubona ukona sure emapholiseni kwabana sizathola amavoti amangaki kuphela njengoba lani limelele impumela efana nayo athina asikho ndawo lingazifaki njengeZANU-PF phakathi kwabantu even emapholiseni enkambeni ukuthi benze njani i-adressani bona lingafaki iZANU-PF phakathi yikho lapho eliphambanisa khona sesithi iZANU-PF siyenze so a-a wothini amapholisa ayenze so siqedelani labo ngoba lathi sifuma kwazi kanti uba bakwenze njani khonaokana khona ngale kumbe nxa kuyizeki asine yizeki sifuma kwazi izeki ikwenze njani khona ngale ngoba lathi sinjani sifanana lani bamama asitshaye impemba thina la thinaba simelele ukudlala inguqu lapha silabopeter dlovu labo kukonjela esitedium lapha sifuna ukukho ezenye indlela ongasoziyibone
mamamlotho
hhayi lamele ukugcina yokuthi hhayi uGolide ngiyambona ukuthi yena he is playing to the gallery he knows ukuthi are expecting a win from i-command voting le abayitholayo kubi nxa kade bekubona ukuthi yinto embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi izekhi isiyakwenza si-election ama-stakeholders wonke engekho present kutho ukuthi ba they tend to benefit from whatever is happening emapholiseni that's why bengakahlabi ukuhlaba umkhosi nasihlatshisa umkhosi yikuthi we feel ama-observers kumele abekhona ama-polling agents ethu kumele abekhona ama-ballot siwabone ukuthi qeda ukuvotwa yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili uGolide uPeter Ndlovu wabo uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo